uyabona into esiyenzakala lapha sokuyizwisa abantu ubuhlungu kambe yebo ilizwe nje lonke elezimpakwe linje abantu bayakhile izindlu zabo into ezisubuhlungu ukuthi khona amakansili la kufuze uhulumende ayenze i-overhaul ike khiphe abantu bonke bonaba ngabasuke ezihlalweni especially ama-functionaries abantu laba bayathengisela abantu indawo yokuhlala bayekele ukuya ku-ministry for change of use for 5 years bethengisela umuntu umuntu loyalo akakwazi ama-procedures and processes ye-council ngasoze ahlale umuntu eyekele ukuyakha imali ihlupha kangaka umuntu useyakha 7 rooms omunye umuntu sezithi ngiyikhanseli sembuyuzagcekeza yi-corruption yona leyo yena uminista wangikhona wezindlu ugare ungaphi akuboni yini kusenzakala uyabuyisa isihlalo esokuthi apho ngukuyahlala nje engayenzi lutho indaba yezindlu lapho iyahlupha elizweni kade nguye esikosungu-chairman we-Shelter Africa yi-shelter yeyani angaba kuyo i-shelter leyo ngeyani isihlalo asiphiwa leso ngesani elele emsebenzini khathe siyamelela abantu yabezimpango leyazi for human rights ukuthi khona bathi hhayi into eliyenzayo leyi ayiyenzi so mina ukubona engikwenzayo lapha ama-councils ama-council officials ngabaxotshi umsebenzi bonke
ukhona kwenzakala njani moyo ukuthi ikhansili iphe abantu izitanda ibekele bakhe ikobadilizela futhi izindlu zabo
ama-land barons babesebenza le-council bathi khona sesinika i-cooperative leyi umhlabathi lowo bafake abantu bayenza izindlu kathesi sebevuka bengathi sebenathi ikhathaso sebefuna ukubulalela ezokugqekezela abantu izindlu abaningi bangikhona ungakhangela balezincwadi abaziphiwa i-council babhadala ama-land increasing value in full lama-agreement of sale akhona i-court order bakhuluma ngayo ukuthi khona bafuna ukuthi bathathe i-court order ukuthi khona basuse umuntu lawo amakhothi angikhona wona la angikhona ukuthi alabantu abalengqondo ngoba nxa ezanika umuntu i-court order yena umuntu oyabe ebhuyile ilendi yakhona i-council wathenga wababa le agreement of sale kwezokusuka khona alandelanga umthetho alandelanga lokho lalokho yi-corruption kuphela akula enye into leyi into leyi iyasusa ubuhlungu angikhona ukuthi khona kungaba nohulumende ongavuma ukuthi khona umuntu useyakha i-7 roomed house 8 roomed house ehlupheke imali umuntu umuntu apho nguvuka ekusena insuku thiwa khona sesiyagcekeza akuyenzakali khonokho nxa umuntu eyakhile emgwaqweni hhayi lokho kungazwakala nxa umuntu eyakhile endaweni yokuthi wakhona indawo yamagesi kungazwakala kodwa abaningi abazange bayenze khonokho ngakhangela izindlu ezigcekezwa kateti ngabantu abahlezi endaweni enhle abayenzi ama-change of use kuwona ama-local authority so asolandwa abantu